Isikhulumi sohlangothi lwabesifazana, unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, uchasisele iStudio 7 kabanzi ngohlelo lwabo oluqalisela eHarare ngolwesihlanu mhlaka 16 Ncwabakazi.
Into ekhona lapha mthwakazi ukuthi i-demonstration yethu iyaqhubekela phambili nge-Friday mhlaka 16. Akula muntu oza siyalisa ukuthi si-demonstrate ngoba lilungelo lethu. Section 59 we-constitution uyatsho ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokutshengisela. Ngakho-ke sizatshengisela, asibeni ngobuningi. Lingalaleli lokho elikuzwayo kukhulunywa umsebenzi yezanu ukuthi akusela demonstration ikhona. Sibe le-press conference namhla, saphuma le-position yethu njenge-MDC ukuthi i-demo iyaqhubekela phambili.
Omunye oyisakhamuzi sakobulawayo ovumelane lokuba kube lokutshengisela, umnumzana Moses Ndebele, uthi sekwanele abantu kumele bakhululeke, ngakho kuyadingeka ukutshengisela.
Protest le toys abakhona asifanele ibe khona. We need to make things right kobulawayo laseZimbabwe. Asisafuni ukuthi sibe lokho sibandezelwa, sincindezelwa eZimbabwe. Enough is enough. Sesifuna ukukhululeka lathi independence, freedom eZimbabwe. Asisafuni ukwenza ngani kumbe sise-Egypt thina seZimbabwe. Idiso kumele ahambe. I-protest kusofanele ibe khona, ongafuniyoka ayekele. Thina sabe sikhona thina kobulawayo and sizayimela iZimbabwe yethu.
Unkosikazi Nokubonga Sibindi, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi abantu sebezamile ukuqinisela kodwa akulalutho olulungayo.
Sizamile ukuqinisela, kuleke kuthiwa izinto ziyalungisa, kodwa ziyalungiswa. Nanka amapetroli ayakhwela, izinto vele ezisetshenziswa endlini everyday ziyakhwela. So thina ukulungisa kwangkhona thina asikuboni. So sesibona ukuthi engxenye kungaba lama-protest, engxenye kungazwisise kangcono than ukuthi sithule, izinto zilokho ziqhubekela phambili.
Omunye njalo oyisakhamuzi sakobulawayo, unkosikazi Sandile Ndlovu, uthi ubengafisi ukuthi ukutshengisela lokhu kube khona ngoba okwenzakala ngozibandlela kwathiya umonakalo omkhulu.
Into eyenzakala nge-shutdown leyana eyadlulayo, mina bengingafuni ukuthi ngiphinde ukuthi ngendlela engalamba ngayo ngokuswela ukudla, ngenxa yokuthi sasingavele singalungisanga lutho ukuthi sizadinga ukudla abantwana badle. Okwakhathesi ngiphumele sibili namuhla, ngizozidingela igrocery yami ukuthi nxa lolo suku luphumelela kusenzakala okwenzakalayo, ngingafi ngendlala njengakuqaleni, ngizithengele izinto zami ezizantshova sibili okwensukwanyana lami ngingethuki.
Abebandla le-MDC babe lomhlangano lentatheli izindaba eHarare bechasisa ngohlelo lwabo lokutshengisela emadolobheni amaningi elizwe, beqalela khonale besiza kobulawayo ngomvulo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.